So we zika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunanza abasakhulayo elafa kwakuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe, owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mohadi, exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa amanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempilakahle labanye abacatshangelwa ukuthi bengaba lamathuba amaningi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempilakahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele iStudio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa iSinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda, ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalala umkhankaso we-vaccination, singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma-WhatsApp groups engathi ama-groups ayedlula about 40, agoqela abafundisi, lagoqela abantu nje izakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, besibabuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma, kuleyana i-30% ebithe yavuma. Enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso, bengeke bayala, bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjekshini izakwenzani. Njalo nxa besizwa kuthiwana ivele eChina, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabukwasithanga ukugqoka nje okweviki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko siyabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba lalowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso eningi ekumele yenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights ukuhambiswa kwabo udaba labo lokuyana e-court kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono sime mbijana.
Njengabezinkonzo, kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Thina besichasisa ukuthi hayi khona nje kuhlatshwa injekishini ukuvikela lolu daba lwe-COVID, akumelanga kube dubo. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Minister of Health angene kuchasisela abantu ukuthi li vaccine njengale wile China yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo isike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinanzele ukuthi amagodi izimbabulayo swimming rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisela abantu ukwenzela ukuthi lokhu kokuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokho abantu abalakho ngale I vaccine
umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 izolo elizweni jikelele kulabafika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leligciwane likhefu labasakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla sixoxe lesiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa
yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa ebizinto azenzileyo kuhle lezinye lezinto angazenzanga njengomuntu laye kodwa ke sesikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father njoba nguye waqalayo ukuthi ilize lilwelwe kuthole uzibuse abantu bensundu bathole ukuzibuse wabo waba nguye umongameli wakuqala indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukuguqula impilo zabatsha inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe yizakhamuzi ezingcono zakusasa kuthiwe njalo bese sikhangela futhi nakulegesi yakhe yena umgabe ukuthi kuyini eziyizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthiwa bafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo yebo kambe ayisuko konke phela gande okumgaba akwesulekileyo ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bona abakhona kathesi abayibo asebenanza usuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esingaokubambekayo lathi esikubonayo unjengokuthathwa komhlabathi abantu kathesi umnotho wonke usemhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yurhulumente yakhe umgabe indaba yomnotho wokulima lo okhona lezinye inhlelo ezinye ezithize ezingathise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu ema-university ehambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe lana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqesha ema-university amanye angaphandle
abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni ukubona njani wena lokho
bamakhani akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekukhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengalelo esilibalayo eli 21st February Movement Youth Day ngoba abafounding fathers uba founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwelo lithole uzibuse ngathi ninike isibonelo ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuze labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisiko ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhambala phambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babekhona labo mgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akunye ukuthi ngama founding fathers hayi ama founding fathers abe khona alidlula thina sesithathela phambili so asenze kube khona futhi ushelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani hayi lokho akusoze kube khona
umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezana PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la esizwe imbono yakhe
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatsha bengamemulator abantu abanjengabo unkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandle kodwa leli langa lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buchebu leli lizwe wayenza igenocide kunengokuhle akwenzile kodwa lilanga elifuqwe ngaba bantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni sivile to the nation and abantu bonke lilanga elingatsho lutho siwumuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngumkomo ngabe kuthi
Ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuchiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye liberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi ukuthi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikwe lelo thuba lokuthi they decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa bani so mbona ngazathi ngabe mbenithiwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana naye kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelele ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumazimbabwenzi lile miningi ezigebengene ngoba abagcina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatsha ambone singathi khona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba akasiyomtola imbali enhle
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likazulu ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo vele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhalekhukhwini ekamsikeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo owayixoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngesuku esafunda Abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi batshadile. Abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abaningi abanye betshadile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ujaha oleminyaka elithumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. iphephandaba leDaily News lithi kube lokuxokozela emngcwabeni womhlabeleli uSoul Jalab ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane lecoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Bona sanibona abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngicabanga ukuthi kona izano PF umnankagwa lowo engavalela izwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izandla zabo ezigcwele igazi, akusho abantu abangavalela izwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavalela izwe, 2023 kuyavotwa bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu baye bengasabi izano PF besabi corona. I-corona lezi zano PF same thing, konke kuyabulala into eyi-1. Corona lizano PF. Akule mehluko. Abantu babulawa phambi kwabantu everyday. Abantu bathunjwa everyday. Abantu bagcwele emajele everyday bahlezi bebuthiwa abantu. Waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu. Waphila layo kodwa still ngumkhuhlane. Kufana la i-corona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo. Lezano PF iphila labantu kodwa abantu baphila layo. Waye bengayisabi. Ibulela abantu abangaki. Laleyo vaccine kuthiwa ikhona ikhona still i-corruption. Bazayibutha futhi beyitshontshe njengalokhu beluthi into yonke elizweni. Akula nto ezweni, imali edlalisiweyo, imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengela abantu ukudla. Nothi lokhu abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi. Lezi zikhohlakali vele akuso abantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo. Kuvalelwa abantu ezindlini abantu abala kudla. Abantu bayafela ezindlini. Kodwa kuliwa kuhlakuqhutshezwa kuqhubeka ifakelwe kudawuni kuphindezelwa kuphindezelwa abantu bengadli. Kanti bathi abantu badlani baphila ngayo.
Ngivuka njani basakazi lo mthwakazi wonke jikelele. Ngokungazi ithi Haburoni, bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izincwadi alizivali, kodwa bengicela kengifake lami emoyeni ngamazwi ami lawa. Silusizi silizwe elimnyama elinduna yethu enkulu ekumthwakazi kumafu. Silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukisela kudala. Lilele ilizwe thina sizalwa. Sasakhula sayimpini kimi uliqhawe elikhulu xa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso lethu singabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe kodwa kwehlula ukuthi akeke abe liqhawe ngamazwi atsho ukuthi aye liqhawe elaliso lizirayi esoliveli eyiroseka kulala abezano njengobana kade ngaso zano kade sekufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi uliqhawe nxa kuyihlule konokho bengile sicelo nasi ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhiphe enye izimali 1 pula 1 randi 1 bondi kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqalisenye ubuqhawe bethu lathi bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe lanxa esengcwatshiwe sikwediwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala kumthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye izimbadi mina abe ngumthwakazi angcwatshe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe ngomthwakazi kube sekuba lo mhlangano kuyebekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyefakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani sitshengiseleni uhulumende ukuthi thina lathi sesingazimela sodwa lathi sesingaba la maqhawe sodwa singameleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe yikho thina ngokwethu asizibekeleni umafu esebekiwe njalo simdikleni abe liqhawe lakomthwakazi.
Libonani basakazi be-Studio 7 mina lisakaza njengoba zinjalo lingajiyi lutho. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Plumtree kulilima West hayi ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lo mkhuhlane lo sitha siphepheni sibekezeleni mhlawumbe kuzolunga njengoba njengoba kungani sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izitolo asibekezeleni asikulandele mhlawumbe kuza sisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lapha asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalapha singawina khona lokho kuchilo asikulandele namna ngubhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe ubhanda mona
Studio 7 Sanibonani Sanibona Studio 7 Undlovu ngilapha eJohannesburg Ngisacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseharare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseharare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukhulume ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukhulume laphana kukhulume indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda yibo wena lwana ubaba okhulume laphana ethi ungase harare sithi khona ungakomthwakazi ya ukhulume iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni siyafuna ukuthi sikhokelwe ngamashona ojamiza ujamiza ukuthi jamiza abangeke basho ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna laloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini lakithi esintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini ninenewabizayo nisithi kona abuyezo nikhokhela nisehluleka ukuzimela nangani uncube ohlulekile hands down hambe wakuba phansi kukajamiza so akusa akudliwe lokuyana uncube vela kasavalo yini naleyani into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwachiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba indikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. Kwezemelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphathamandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Xa sikhangela ubhubhane lo lwe-coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizwa amahungahunga kuyo sokuvela esinye i-strain saleli gciwane ngakho ayi into kazimanga kahle mpela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhlubuleni wase-Texas amabhizinisi amaningi ikakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho i-Jackson le ye-coronavirus
ngakhulu asebehlabele ijekiseni le-coronavirus njalo sibona ngapha e-Texas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlaba lawo majekiseni isuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kule snow ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle laphana bethathele ijekiseni kodwa abantu bayahlaba ngobuningi babo
umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika Black Rasta. Singakubi uhlelo lwethu lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayi kuhlatshwa. Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.